akula abantu abathakazela izindaba naleyo abantu bashulukelwe kakhulu ngapha eZimbabwe ngesizathu sokuthi abantu bakhangelele ukuthi isadaki ibe le ndlela zokujezisa laba abaye besilekile ukupasa ke singathi imithetho eyayifakwe yisadaki enjengama-sadak guidelines free and fair elections ngaba yi-economy ngaba yindaba zama-human rights nxa isadaki ethe iZimbabwe ayipasanga njengokwenzakalayo ukuthi isadaki ithi yona eZimbabwe yehluleka ukhetho ukugcwalisisa ke imithetho yesadaki kutho ukuthi isadaki bekungamelanga ukuthi ifake umnankabhutha chair ukutshengisela ukuthi nxa umuntu engephula imithetho yesadaki isadaki lamazinyo iyaluma lapho kuphanjaniswe khona.
Kodwa-ke ikhanyazana bakubandla leZanu PF bachaya ingquzu lapha bathi hhayi okhetho phela vele seladuma ledlula njalo kuthi ukuthi umnanga kwangena esikhundleni se-SADC chairmanship kuveza ukuthi ilizwe liqhubekela phambili njalo zokhetho lezi hhayi khohlwane ngakho lani liyaxokozela khonapho
daba yokungena kukamnakagwayilane lo dispute ekhona ekhethweni is just a rotational bekuvele kumele kungene eZimbabwe iloba ngabe kuthiwa ngumongameli uchamisa ukhona bekuzavela ukuthi kubuye eZimbabwe kodwa sina sithi nxa kube lama-disturbances njengalayo esawabonayo kukhetho lodlulileyo lolu kwephulwa imithetho yeZimbabwe kwephulwa isinqumo somthetho i-constitution kwephulwa la imithetho yesadak ama-elections isadak ibingamfalelanga enjalo ayifalelanga njalo sizalo sokhe sikhankasa sibhalele isadak sibatshota umelanga lifake umnankagwa ngoba kule ndaba ezi-trending okumele zilungisiswe engakarecognizwa njengo-chairman wele ophuma ekuthekele ngumongameli welizwe leZimbabwe.
Kodwa abanye bathi phela le bandleleni limaninginiki abanye bame ngale abanye ngale njalo lokuthi phela kwenziwe olunye ukhethwa kusazwakale kunalithini ngakhona
akunanto emaninginiki ukhetho lolu lwenziwa phakathi kwamnumzana omnankagwa lo mnumzana uChamisa nxa lunokuphindwa iwama-presidential candidates abamele abhuqane ekhethweni olumgcele olu-free and fair njalo lokukhuluma ukuthi ubaba uChamisa asiyemkhokheli we-triple C kuphela umkhokheli welizwe lonke ungaphezu kwe-triple C umkhokheli we-democratic movement yonke jikelele ilizwe lonke jikelele
kodwa kuthiwa kathesi kaselabandla phela usemeqekele khonale khatshana so uyava umkhokheli njani baba mkhona
ukukhokhela kudinge bandla ukukhokhela kwasikhuma ngukhokhela sikhuma ngokukhokhela abantu ungaba lesibaya kodwa xa ungela nkomo fana nokuthi kungabi lesibaya kungcono lapha sibe sikhona daba yokuthi khona inokhuza ubaba uChamisa nguye olabantu ilizwe lonke iZimbabwe yonke ngakhonokho yibo ubukhokheli ngabantu ubukhokheli asobandla nxa ingavuka namhla efakeleni ibandla amelapha wonke umuntu uyakuthi ukhona ngani kodwa lapho esikhona kathesi ayisayondaba amabandla